Yeye kodwa ungasikhangela phela kulabanye bathi eZimbabwe lephula ilungelo loluntu ngakho ke nxa lidinga ukuthi lingene khona ngale lizama ukwenzani khona
ungakhangela amazwi ayephula ulungelo loluntu awusoze ubale eZimbabwe eduze kwamazona lawo kulamazwi ndoda aphambanisa ngendlela ephakemeyo kakhulu angakhulunywayo angakhulunywa ngawo ngoba abazange bebephoxe iWestern World yeye kungabe kunempambaniseko lapha lalaphana ezenzakalayo bada sombambaniseko ezokuthi songathi akhona sesingesikeka ukubana zilungise iindaba ezinjalo and okunye futhi okuningi akubona kuyabe kuyizinto ezingayisizo izinto ezokubunjelwa nje ukubana kuhlale kugcona kungcoliswa ibizwe lezimbabwe asithakazeleli vele ukubana kube labantu abahlukumezwayo kumbe abantu abahlala behlukumezekile sifunde ngaba abantu boke siphila ngokuthula lokuzwanana lokuthandana lokubambana so abantu abesenjalo nje ngabantu abapha ukuzikhulumela ngendaba zokuthi bona i-politics zethu sezipolarize kakhulu sokuhlala kuyisikhathi sokuhlala kuyikuliwa ngezikhathi zonke okuyinto ongabelanga ukuthi ngabe iyenzeka yona leyo.